I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi waye efihla i-information enjengeka Stormy Daniels wayehamba la yenza izinto zecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama uHillary Clinton yayi-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye amacala ayesephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident we-America so ukufihla zona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni but i-jury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yiliphi ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadala yona unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe if they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yengantwa imngenisa enkingeni
ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na
okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction, acquittal or ihang jury. Ihang jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga sokala cala.
Kungasetshenziswa idale lejury. Ubona ngani bekungaba lomehluko na?
Angiboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama-Republicans vele ahlala lama-Republicans, ama-Democrats ahlala lama-Democrats. So khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe. But kula bantu abasibakhuluma njengama-independents, ama-independents angkhona singakhangela i-group langkhona ngama-suburban women, educated women, labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow. So khonapho ngama 2-3%. I-2-3% yona le engama-independents. They are not Democrats, they are not Republicans. Yiyo abayilwelayo. So kungathiwa kusasekhatshana ukuthi sibekwazi ukuthi abantu bacabangani.